kwenzelwani namhlanje njengoba izolo bevalela ibandla labantu ukuthi lilontshe. Isizathu ikuthi sebesolwe ngabangani babo abakuqala ukubasola ngama African ambassadors aseZimbabwe bahle bamtshela mhlophe ukuthi asisoze sindoze ama election ngoba lizihwaba lifuna ukukampena lodwa. Kwabuya ama international observers missions asekhona labo bahambe bayakhonona kakhulu kubaba upresident uMnangagwa ukuthi udlalisa isikhathi ufuna ukujoyina iCommonwealth lamanye amaorganization United Nations lani ngalokho abakwenzayo ukunqabela ibandla le-CCC akusoze kuye ndawo ama-election la azaba yize sibona njalo babatshelile mhlophe ukuthi kune-selective law ethi abantu bezanwa ababotshwa. Khathesi sino former minister of information u-Energy Mdoti wadubula abantu efuna ukubabulala ngabotshwanga ntsho lamapholisa ayala ukuvula idoget. Sibe lo Togarepi laye egudu ungu-MP wegudu south waye hambe etshaya abantu ethwele abantu ngemota yakhe amapholisa atshelwa hhayi bayanqaba ukubabupha. Kule selective application of justice kutshengisa ukuthi umuntu ovela kuzanu pf kabotshwa benza imathanda ngalokho lokho abakwenzayo ukungani basebefuna ukulungisa ukuguqula hhayi ngamanga bafuna ukubamba international world ngani balungisile bona besenza ubuqili lamaqhinga angayasoze ancedise abantu beZimbabwe. Ngalokho mahlabe zulu sithi khankasani ibandla lezanu aliselabantu ibandla lezanu selisele insiba kuphela ngoba bonke abakwenzayo lokhu akuhambelani lemhlaba jikeleli ngitsho le constitution yeZimbabwe abayinanzi.